lithola njani izilukandaba sidibana njalo uhlelo liphuma le ndaba litshonele ndaba igama lami nguChris Nande namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo mnumzana Bongani Mkhwananzi isamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zezimbabwe zihlala kwele South Africa community in South Africa. Umkhwananzi nguye obonakala emfanekisweni kamabonakude ividiyo ephathiswa ngamafutisi ukuphikela ixuku lezizalwane zakwele South Africa ebezixotsha emhlanganweni obusenziwa phakathi kwazo lamafutisi kunye lezisamandla zikahulumende wele South Africa kulandela ukubulawa kwesizalwane seZimbabwe edolobheni leDiepsloot. Okwakuqala ngiyakuwamukela kuhlelo mnumzana.
Hayi, siyabonga kakhulu ukwamukeleka ehlelweni kubalaleli bonke siyabonga.
Sibonile lapha eDiepsloot ungani ubufakwe ekhoneni lapha usuxotshwa emhlanganweni, ungasitshela ukuthi kahle kahle kuhambe njani?
Besibiziwe ngama-community leaders ase-Diepsloot ku-stakeholders meeting, bathumele umyalezo laphana bathi hayi batshele iZimbabwe community South Africa ifike kulowo mhlangano. So nathi sifike laphana singabantu asibizwe i-community, ngama-community leaders bethu singama-stakeholders, njengoba umphakathi wethu uhlala khona e-Diepsloot. Ngikhipha nje ngoba mangisukuma laphana ukuthi nami ngiphawule nami ngizama uku-addressa isimo sokuthi umfo wethu lapho u-Elvis Nyathi obulewe lapho e-Diepsloot ekhandwa ngamatshe waze watshiswa etshayelwa ukuthi akala maphepha ngapha ethesela icala lokuthi uyigebenga nxa ukuthi uke wazama ukubaleka nxa besithi bangena bafuna lawo maphepha. So ngithe ma ngizva ngizika nje ukuthi ngumuntu omele iZimbabwe Community South Africa, vele umphakathi wathi wavungama abantu basukuma abanye laphana vele sebefuna ukuhlaseka amapholisa abavimba kasekhiphela ngaphandle ngapha. Yingakho nje ngibona ngiminista laphana sebuya esezozama ukuthi azwisise ukuthi ngingubani, kanti kuhamba njani, kungani ngilaphayana. Ngichazela nje ukuthi sibiziwe thina, watsho nje ukuthi yena no umhlangano lo u-tense abantu bathi ukuthele-ke ukungafanelanga thina size laphana. Kodwa-ke hhayi, yikho kungikhiphe ngentuba kodwa ukuthi ngizimbabweni ma ngivele ngibotshwe nje lokho uhle wavuka nemisindo phakathi imithini angasalawuleyo.
Wona umumo unjani? Sikhuluma nje abantu badlela evalweni na? Sizwa kuthiwa bakhona abanye asebecabanga ukuthi babuyele ekhaya, kukhona yini okuzwayo ngalokho?
Kuthenzi kakhulu laphana eDiepsloot ngoba umuntu waseZimbabwe nje umuntu angasafunakaliyo laphana, abamfuni nje yelo hlebu labantu abangafuni abantu baseZimbabwe nje. Alisafunisenandaba nokuthi ule phepha umba ula phepha uyona mbawoni nje abaumuntu abasamfunisa abantu sebehlalele evalweni. Kulaba abafuna ukuphenduke ababuyela ekhaya angezwa kahle kulokho, kodwa-ke abantu baseze evalweni sike sezwa i-odio lapha adisekhilethu sisothi yena balele beqathile mpela bahambe bayalala egangeni bese saba khona ukuthi kuyangena sobaito kulokho kudingwa amaphepha.
Okokugcina, ungavalelisa abalaleli?
Siyabonga kubalaleli inhlangothi zonke zomhlaba, libathandazela abantu bakithi. Abantu bakithi basenhlizweni enkulu, sebephila okwenyamazana, behlala bethukile. Kulusizi kakhulu lokho. Siyafisa mpela ukuthi ngalo kunendlela mpela abantu bakithi into zabo zilungiseke, kungabi ukuthi baphila kanje, babulawa njengenyamazana nje kanje. Kambe isihluko esingaka sokuthi umuntu abulawe etshiswa ngepetrol, eqedwe khonapho ekhanjiwe ngamatshe, walinyazwa nonkosikazi eqetshulwe, waqetshulwa ngemvuko. Yimbi lento eyenzakala laphana, and sinethemba lokuthi uhulumende wase-South Africa uzokubona mpela ukuthi ke isimo esesiphila anda sona asilunganga kakhulu.
Lo-ke bekungumnumzana Bongani Mkhwananzi, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele-South Africa. engumhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Dande, asibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilale.